Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 23 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala endlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo yearly into ukuthiwa iZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare, lapho umnumzana Robert Mugabe Jr., indodana kaMui owayengumongameli, athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka, kufanelanga kusweleke i-agent iyephathi ethile kumbe ikhandidate ethile phakathi e-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekudweni luyimpi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare, lapho umnumzana Robert Mugabe Jr., indodana kaMui owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano. Lo umnumzana Robert Mugabe Jr., indodana kaMui owayengumongameli, yena obesemhlanganweni we-rally yeZANU-PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele, umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi eleZANU-PF lalo beliza kuba lowalo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-airport eHarare kusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Maire utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe yimthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwa ithuba elifanayo elokukhankasa njengeleZANU-PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibona ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona beZANU-PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi hey ilizwe leli lola lo lelungelo lokwenza ukufunayo angene eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi ngathi balama title deeds elizwe leli ngobana leli bani lokuthi ayi triple C abafunda kulizwa ngalo ngisho lisetshenziswa yilabo osongqondo ngqondo babo ukuthi khangelana eZimbabwe kuminji kanje kumi kanje kodwa eqinisweni vele kabafuni yikho besuka bechitha le mihlangano yetriple C yokukhankasela lona ukhetho lolo ngomgqibelo yikho beshaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akulanto okuthiwa iyalinganiswa la akula ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisa ikakhulu i-triple C labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasakufuni
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahe umtaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kahle sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni iyakwenzela okunye izanu PF ingakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayi lobugilimbane phakathi kasali kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizo abantu abantu abasela ndaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yiyeli into okuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina yikho engingakubona nje ngoba nxa uyise wafa ngalena indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nqedilo loda ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucasha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlula kwayise emhlabeni kangikhola ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi kuthiwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelayo esegwanda Ikhomishini yelawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu PF bona bathi kabalankinga ngenguquko eyenziwa ngabezeki uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
Abezeki baveze lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhla ka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuzanu PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabezeki phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuche mafuwezi tinokozwa kuti kana tichifamba na vanhu tichahwina nokuda kwa vanhu kana vanhu vati havane mangu mafungiro tichangozviona musi wa 26 March tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwine zvavo
silalo tesikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuti sizonqoba ukhetho masizenza ukufunwa ngabantu nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March sinethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe yizo zonke izikhundla kulolu khetho akasilando kuningi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Maere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabezeki, esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebesebenzisa imithetho emitsha engahambelani nesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa okumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba bantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yibo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA, uMnumzana Efidlela Ncube, upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent aqakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent yephathi ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabezeki njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso. Ukomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye WhatsApp lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia osokubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. EleMelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zeNATO ezethiswa ele-Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yobulenjini be-intanethi emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia isilenyanga iqalile njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha izinyo indawo ezasizithethwe ngele-Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ithi kulenkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni se-Cabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kwele-Somalia abalondoloza umvikela esilindeni sendizamtshina enkulu yalelo lizwe esigodlweni iMogadishu babikwa belisane kanzima lixuku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude we-TV ubika ukubana ababutho le-Somalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xuku labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. yinhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch. Elesigodlo sayo kwele Melika ibike izolo ubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Mark Sawulele Senekal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba ele World Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi e-Afrika kuhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lemthethelo izindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane lezisebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esifundeni selizwe lakhe iDakar. Abantu abale midududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungelambadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Izifundo semali yakwele Gipite sibikwa sehle okwethusayo saya kumapound phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Osomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa nomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ukuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permit uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmithi usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi nxa susiyasubmitha akufunekani. So yikho lathi singani siselokungabaza okuncane, but ezisoon masinyane sizazama ungena.
Ye, kuyinokwenza ukuthi lingani lingakaqali kade sasingathola amaphepha angikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye, into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikaliqiniso kahle kahle ukuthi siqualifya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokho.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa wezithi lihlale khona.
Ama-mainstream visas duve yila avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit ayabefuna ube ama-qualifications athize, njengoba kukhulunywa ama-special skills, kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele kasiqualify khona lapho ngabantu ababezimele. Wona le sasiwatholile ama-special permits kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi siyabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutho ukuthi kuzaba nzima vele.
Manje-ke nxa kungaba nzima khonapho kungawoma sibili lizagcina lisenzani baba Nkulu?
Ha, kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani. Dube sizakubona sesichaphile, kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa. Sihlala sesigijima silabantwana, nxa ulapho labantwana usuphila illegal, labantwana ukuthi baziphila illegal. But iningi labantu ngibona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona vele iphilwa ngabanye, ngoba imajority vele, a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonokho kuhlupha kanganani Nkulu?
Kuyahlupha Duke, ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakurejiste. Loko ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. Lapho ukuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi baregister ezikolo kuyi-challenge. angaza rejiste ezikolo masokufika isikhathi sokubhala ama exams kuba nzima angaza abhala ama exams ngoba umthetho kaHulumeni uyala vele ukuthi umntwana angabhala angaza angabhala athola isithupha but akula way forward akula ndawo ayitholayo akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la
sikhathi kanti esike kume njani njengoba lisalungiselela ukuthi liqoqe amaphephenu ngemfanelo singathi kamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngezikweleti into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani
hayi okuningi kusesenormal kwaye kwaba lobuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle kodwa after uhulumende seclarifyile amabhenki ayemukela sibili hayi siyabhenka siyathenga senza konke siyaqhubeka ngempilo njengoba injalo okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile uyakulovalo wena ngokwakho
emsebenzini ke lidonsa njani kunami
ah le msebenzini abelungu indawo eningi thina sinje abakasivuzi lutho kodwa uyareporta nje ukuthi lesinesinje abaningi vele abakasivuzi lutho asazi sokuyafika u-October November yikho kuzahlupha khona but abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona le process esizayizama I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi amakampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithathayo ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente zabe sebafaka ipressure njengoba sikubona okwenzakala konke ku-ground le mthetho yephalamente bayiphasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikaweza ukuthi ayangaphi but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle cabanga ukuthi useyafika ngale komnyaka ihafu yomnyaka ujune july kuyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakala kodwa kwamanje kusenoma
ye ubuyele ekhaya-ke ngikulume nanto kudaba khona ungabuyela sungaka uyabuyela ufike enzeni uyaqalisa ngaphi
ah sesigugile baba dube siza kwenza ngathi sisahlala lapha nxa ungasasebenzi sokuza sifosa ukuthi sibuyele ekhaya thina vele sebantu asesingale kwa 50 kuya kutsho ukuthi sisekhaya siza kwenzani so kumele umuntu azilungiselele but abantu abancane silabantu abancane lapha abalama 2019 ama-teenager early 20s even abati-30s bazabuya ngapha bayahlala khona lapha iqiniso nje siyalibalekela bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kula nto abangayenza thina lathi ekhaya sabe sisihanishwa yisimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lima ingadi le ulima emasimini otherwise kuyabe kungasela future
ye phose lokugcina nkulu
hhayi siyabonga babaduke sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kunzima kodwa sizame uku-aplaya ngangcono ubayi-regreta usuke wazama phela singaveli sishe sithedele khathana ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima asithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunyaza kwenza ngoba nangu uminister uyakhuthaza ukuthi si-apply akakazatsho ukuthi xa bembuza abemidia uyatsho ukuthi abantu aba-apply
lo mnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esejohannesburg kwele South Africa
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni esiyahlala kwele South Africa nokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intathela izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama wabalekela kwele South Africa ngomfumfu yakenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempela viki kubotshe abafowabo bakakhama ababili kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa umnumzana Gabriel Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando ugcine isikhali zempi ubudlelwane bakhe lo Masisi sebaba munye ukusukela ngo-2018. uthi uyawazi ukuthi uMasisi nguye ongemuva kokuboshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home to ensure that
Umnumzana Edward Robert isikhulumi sogatsha lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo kumela abandlululo. I-DIS yiyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhona nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe kule Botswana bafana lomnumzana Gift Moyo baseli bemangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ngisho ukuthi ngabe bayilungisile bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kahle ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje sokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokho kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe luzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanjwa ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzane. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which we see as iBotswana peace packet yase Africa in terms of politics. But lokho abakuqalayo khanye nikuzaba nzima.
UMasisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukuthi ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela uMasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Ngakhesukani yesikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezwana PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoya owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika lichukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuya phatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekutweni luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.